akuza kwela ma surprise njoma sisizile nje ukuthi kule abanye nje ababe bethembe ukuthi bazazuza isikhundla lesi esokuncintisa beswelakele. Kodwa siyazi nje phela nxa into intsha lathi yabe sikhangelele izinto ezintsha bazawakhona abaningi abakhononayo, singathi engxenye kungenzeka ukuthi abanye bengathi hatshi sesizisimelela sisodwa singama-independent. Kodwa bazafanele babekwazi ukuthi hatshi i-politics eZimbabwe kukalutshwane ukuthi ama-independence abe ephumelele engxoba. Kodwa kuzakwenzakala nje njengoba into yabantu abaningi, awusuze kuswelakale umuntu okhononayo.
Sesikhangela ibandla leZANU-PF ke lona okukhanya ingani lalungiselela kuseselesikhathi, sibona konke kuhamba kuhle yini kumbe lakho kukhona okunye okungaba yingxaki?
Njengoba sisho ukuthi ibandla leZANU-PF kwakukhanya selilungiselele, kodwa phela ngomncintiswano lo kuyanqotshwa, abanye bayanqoba. Kungenzakala lakho ukuthi abanye bengakhonona, ngoba phela umthetho kawali ukuthi nxa umuntu efuna ukumela i-constituency njenge-independent abe khona. Kuzabonakala, kuzazuzakala ukuthi abambalwa abeZANU-PF nabo bazakuthi hayi, thina sasinqobile kuma-primary elections, yikho sifanele sizinqobele sizincintisele sisodwa. Kodwa angikholwa ukuthi kungaphambanisa indlela ehamba ngayo ukukhethwa kwamalunga eZANU-PF njengabantu ababeselungiselele. Kungaba kulokuthula okuthize, hatshi ngokwabantu singakhangelela into engenzeka iyenzeka, ngoba vele phela umdlalo wabantu lo.
Singathi uhlelo lolu olokuqhutshwa kokhetho vele luqhutshwe kuhle yini yiZAC, kumbe kukhona okunye okungabe kukhube amabandla omabili ukuthi lawo engaqhubi kuhle ezawo inhlelo kuvelela phezulu?
Amabandla ajiyeneyo aphikisayo, o-MDCT, o-CCC, o-ZAP vele babe bekhonona ngendlela eyayihanjiswe ngayo ibhizinisi ngeZAC. Ukakhulu ugwalo elubhalwe amabizo abantu voters roll awusuze kuselakale abantu abakhonona ngakho. Kodwa nxa ngikhangele ngibona ukuthi inkulumo ezazikhona, ngiyazi udade uLinda Masarira lo Linet Mdewe bebehambe edaleni eliphezulu eli-constitutional court ukuthi bekhalakhala ukuthi izimali ezikhitshwayo ziningi kakhulu. Kodwa siyazi ukuthi uyena uPriscilla Sigumbu wathi na akuguqulwa, siyahlala sinjalo. Abakwenzeka kathesi nje ukungena edaleni i-nomination court, ngibona ngathi kuhambe kuhle. Ye kuzakhulukhulunywa nje kusasa, sibona ukuthi indlela abazihambisa ngazo zizaphumelela na. Kodwa okwakathesi asibona amajaha lezintombi zigijigijima lamaphepha azo, kukhanya belungiselela ukuthi befaka amaphepha abo edaleni ele-nomination court. Layo i-Zeki ikhanya yayilungiselele kuhle sibili.